sokulamanga amakhulu agijimiswayo kuthiwa omzibha bazabhadalwa. Yibo abantu kathesi sokuthiwa basebebhalisa after 41 years iZimbabwe ikhulekile. Iningi yalaba bantu sebelama 70 years, abanye sebebhubhile. Namhlanje sekugcwele bayabhaliswa ezikolo, bayabhaliswa lapha lalapha kwezinye indawo. Kuthiwa babhadala ama $7, yikho ke aya abantu bathwele nzima, bayathwalana ngezinqola basiyabhalisa ukuthi labo bazuze ipension. Abantu bakithi abakuboni na ukuthi bahlala behugwa betshelwa amanga isikhathi sonke. Namhlanje izanu sibonile ukuthi akulabantu abayithandayo sebevuselela kungani ngumfukula kwenhlathi sokuthiwa abantu bazabhadalwa. Kutshengisa ukuthi ngabantu abangabafika kuma 12 million uma bebhaliswa bonke, ngoba wonke umuntu wayeseZimbabwe ngesikhathi sempi wayebaphathekile. Abantu ngendlala sebekhohliwe ukuthi insuku zonke baqanjelwa amanga ngamapromise ama-elections. Konke lokhu kuthiwa kule COVID restrictions lapho engihambe khona. Ngihambe eMashonaland Central eMount Darwin, ngahamba eMashonaland East eMarondera, ngahamba eMashonaland West eKaroi. Yikho ke ndenzama ukucubungula ukuthi ngibone ukuthi okwenziwa emandebeleni leMashonaland kuyafanana yini kunengizahumuthela kuhle. Okwanamhla mahlabezulu ngithi ngibambawa ngaphansi. Abantu bayahlupheka ngokuhlupheka, izalo ibisibuya esibagola sibathembisa izinto eziningi.
Kungani lusolisa lolu hlelo njengoba sibona uhulumende esithi luzaphathisa ikakhulu ukuthi abanye ababengabhalisanga bebhalise njalo bethole le nzuzo?
Hambe imali leyo izavela njengoba libona amadokotela ncedisa kakhulu ngezikhathi zomkhuhlane we-COVID, amatitsha afundisa abantwabethu, ama-ministries wonke lamapholisa wona laba abawasebenzisayo lamasoja abaholi lutho. Kambe uzobhadala 13 million omjibha bodwa, zibe singabala ama-ex-combatants, singabala ama-detainees, sisithi omjibha. Lokho mahlabezulu sithi vusani namehlo libone ukuthi silingakubamba njani ngalokho.